uhulumende weZimbabwe ngesikhathi evuma ukuthi isikhwama siyavuza ubike ngokwehla kwesilinganiso semali empahleni umuntu avunyelwa ukungena lazo elizweni engabhadali umthelo isuka kumadola angamakhulu amathathu kusiya kumakhulu amabili. Lokhu kutsho ukuthi izihambi ezingena lempahla edlula amakhulu amabili amadola ziyahlawuliswa umthelo wejuti. Noma nje iphephandaba likahulumende lakubulawa leChronicle libika ukuthi inyathelo lelamukelo linengi ezinye izihambi ziyakwala lokhu. Umnumzana Jafet Moyo uthi noma nje uhulumende engelamali akumelanga aqhubeke edinga imali kuZulu layo obhekane lenhlupho ezifana lokuswela umsebenzi.
They travel frequently, see Mazwini, Sugar Botswana, Zimbabwe, Zimbabwe, South Africa. Kulendo, Eshupa, Sinanzele. Irrepetis is here to see you. What are you doing with your
Kukanti umnumzana Mthabi Sidube na othenga impahla eBotswana esiyathengisa kobulawayo usole kakhulu indlela uhulumende afuna udinga imali ngayo noma kusitsho ukufitizela umuntu kazana.
Indaba leyo ureducer irebate eborder isobala kimi ukuthi nguhulumende nje ofunga ukutaxa abantu bavele bezihluphekela. Bayakwazi ukuthi abantu bayazihluphekela kodwa lokho beqhubeka bese izinto ezinjengalezi. I mean akusonto enhle.
Umnumzana Alpheus Mthombeni ukhuthaza uhulumende ukuthi adinge ezinye indlela zokukhukhumeza isikhwama sezwe hatshi ukuntshontshela uZulu ongelacala.
Ngesikhatshana esifitshane nje i-government ikhweza ama-fine e-traffic ya introducer ama-taxes ema-church kanti ke futhi ibikhathile ama-rebates ema-border. Siyananzelela ukuthi ama-duties vele ebesekhishwe empahleni eziningi. Lokhu to me kutshengisa ukuthi government is really desperate to increase its revenue base.
Uthi kusiya phambili uhulumende kumele akhiphe imigoqo evalela ukuvulwa kwamabhizimusi ngabavela phandle kwelizwe.
Naruthi ikhangele ezinye indlela kakhulu ezoku-encourage ama-investors lokwenza izinto nje zibe lula ebantwini aba-operate ama-businesses. Siyananzelela ukuthi ngesikhatshana nje esilandelayo esizayo they might be in a more desperate situation ngenxa ye drought ekhona. They might need to increase ama imports okudla and that will really mean a lot of challenges to the already burdened consumers.
Iofisi yomphathintambo obona isikhwama selizwe ibike ukuthi impahla ethongwa phandle kwezwe izathathwa njengaleyo eziya kuyathengiswa kungakhathalekile ukuthi izasetshenziswa endlini loba hatshi. Uhulumende uthi inyathela lokuhlawulisa umthelo kumpahla engena elizweni indlela yokuzama ukukhukhumeza isikhwama selizwe ngesikhathi iZimbabwe sehluleka ukubhadala indleko zayo ezinkulu ehamba phambili kuliholo lezisebenzi zikahulumende. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona ngolo Botswana.